Loko kukala vele umgabeni uvele kasamelanga ukuthi abe ngupresident. Nge-age yakhe vele ngukhulu omele ukuthi ayedlala nabazukulu. Loko kwenziwa iZANU-PF ukuthi bebe belokhu besithi umgabe ahamba ayemele abantu beZimbabwe kuyimhlambi ebantwini beZimbabwe. Ngoba kunje ufike walala okwakhe kuphela yikuhamba kuphela ethwele abantu abangunjengokuthi uhambe nabantu abangushekenti abathatha imali elizweni elidubekileyo elingalamali elingalalutho abantu bakhona badubekile lekheshi kayikho. Yona leyo imali esingayazi lokuthi yenziwa ngubani ukuthi zibe khona eZimbabwe yiyo abayithathayo. Ngapha thina siphiwa amaphepha akhona futhi ayashoti. So vele okokuqala vele kasamelanga ukuthi abe ngupresident. So leyo yimeseji ethunyelwe ebantwini beZimbabwe ukuthi i-election elandelayo kumele ukhula ahambe ayodlala nabantwana emzini wakhe.
Sesike samuzwa uMgabe esithi kasoze asuke esikhundleni ngoba kukhanya kungela muntu olungele ukuba ngumongameli ngaphandle kwakhe. Nxa sesikhangela ukulala akwenzayo yonke indawo lapha ahlala khona, isingathi kakuboni kawuzwa na umzimba ukuthi awusavumi kumbe mhlawumbe yabe ngakwazi ukuthi ubelele.
Okokuqala uMgabe kazakazayo engupresidenti yeZimbabwe naye ubupresidenti wabufakwa ukuthi athi khona kula muntu ozakusiZimbabwe yena engasekho kakusiqinisa yikudelela futhi khonokho abantwana beZimbabwe ngoba yena kazange azaleli ukuthi uzaba ngupresidenti. Kazange azali wathiwa isithetho sokuthi nguyupresidenti, wakhethwa ngabantu. So kuyithi futhi abantu okumele simkhiphe bezokhuluma nezinto zokuba yisalukazi. Mina ngangile ugugu wami eseluphele ngangomgabe njalo wayeizinto ayezikhuluma vele zazezingezabantwana. Ukucabanga kwakhe vele sekunjengokuthi uyumntwana njalo futhi khonokho ukuthi alale ntungamile emhlanganweni kutshela ukuthi vele sekhulule kali ngelanga vele ukuthi abusha abanye abantu akhokhele ngoba ukukhokhela kwakhe kakusamncedi ngalito. Sekhohlwa uselala anytime angahlalahlala selele kazenzisi i-age. Ngiyamthatha ngimfake lobabami, ubabami la ule-92 years izinto azenzayo ekhaya zifanana izethi yezikamgabe.
Umntakamgabe uChatunga yena simbonile lapha e-chai shopping e-New York ethwele amabhegi aweshopu edula layo mpela ethandwa ngunina njalo uGrace iGucci. Asikwazi ukuthi imali ngeyakhe kumbe ngekahulumende kodwa lingathini njengalokho.
Imali vele bazoyithatha ngaphe yabo ngokuze ube nemotho. Imotho izuza ngoba wena eZimbabwe ungumuntu osemitshwayo, ungumuntu vele udla imali, i-taxpayers money. Kabala mabali bona lamabhizinesi bayathola ngathi bayathola ngokuthi bona bayi-first family and khonokho okwenza umntanakhe umntwana phela uyafuza vele okwenziwa ngubaba okukhulunywa ngubaba lo mama ngikhaya yikho umntwana acine ekwenzile. Khonokho futhi ukuthi umntakamgabe uyahambe eshop akhonokho ama izinto igushi yona leyo thina esingayazi yo thina sihamba kukhothi amathethenga izigogo yena uhambe eyethenga izinto ezingeka 5.4 million ama-limousines angu-2 iZimbabwe ibhizi isekuhluphekeni phela ungafika eZimbabwe ntungameli zathi ayisiyo leyani oyaziwa. NgoJuni kwabe ngathi kusebusika athi sikuyatshisa vele uyadala ukuthi lilizwe mhlobo bani elinama-buildings ayiphiwa ngamakhiwa asethembiwe aphenduka abe ngama-shares ama-factory shares vele akuhlela nto enjani ekhona.